Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazi mashumi mabili lambili ngombimbitho 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo atshengisele ngokuthula eHarare esola ukungenela kukahulumende ekuthengweni kwemitshina yokubhalisa abazavota kukhetho oluzayo.
Kathesi sithe ebantwini beZimbabwe sukumanini lilwe, asisukumeni insilwe ngokuthi singayekela ukuthi sisukume silwe, thina yithi sizasihlala silokhe sidubeka. Abantu kabasukume yikho sisukumile namhlanje, and ngokokuqala phela lokhu yikho sizakuhamba kobulawayo komtara egweru, sihamba sitshengisele ukuthi khona lokho okwenziwa nguhulumende kamgabe kasihambelani lakho.
Ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority, iZimra, luyalisa ukungeniswa elizweni kwamafutha ezimota athengwa emazweni angomakhelwane.
Aluba uhulumende uhlakaniphile, ngabe uyabavumela abantu bengenele petrol, a-raise i-revenue, a-charge ama-duty.
Sizezwa okwenzakale emhlanganweni omkhulu wokuxoxisana lokuphana amacebo ngokuphathelane lomhlabathi oqoqwe ngabebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akumanyano weNational Electoral Reform Agenda, INERA, atshengisele ngokuthula eHarare namuhla esola uhulumende ngokukhokhela uhlelo lokuthenga imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abameli amabandla alitshumi akumanyano weNERA lo babuthene egcekeni abalibiza ngokuthi Freedom Square, besola uhulumende ngokukhokhela uhlelo lokudinga imitshina yama-biometric voter registration kits, njalo besithi bafuna i-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, idilizwe ngoba idlelana leZANU-PF. Bathi uhlelo lokudinga imitshina yokubhalisa abazavota ngomnyaka ozayo kumele lukhokhelwe lugatsha lwe-United Nations Development Program, i-UNDP, hatshi uhulumende ngoba engethembekanga. Amabandla aphatheke ekutshengiseleni kwanamhla agoqela ele-MDCT, lona ebelimelwe ngumkhokheli walo umnumzana Bogenshangirai, ele-People's Democratic Party, lona ebelimelwe ngumkhokheli walo umnumzana Tendai Biti, ele-Transform Zimbabwe ebelimelwe ngumnumzana Jacob Ngarivume Lamanye. Owaxotshwayo kubandla leZANU-PF umnumzana Didmus Mtasa laye ube khona. Amabandla la athi umanyano wamabandla aphikisayo ozancintisana lebandla leZANU-PF kukhetho ukhokhelwa ngumnumzana Tshangirai. Ekhuluma kulo mbuthano, umnumzana Tshangirai uthe ukhetho kumele luqhutshwe ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Wengeza wathi uZulu wemaphandleni wamtshela ukuba sediniwe ngobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe leZANU-PF, wamxwayisa njalo ukuthi angaze alandela izenzo zikaMugabe nxa esekhethwe ukuba ngumkhokheli welizwe. Umsekeli kaTshangirai uNkosazana Thokozani Khuphe laye ugcizelele amazwi kaTshangirai lezinye inkokheli ezikhulume kulumbuthano.
I-UNDP yilo kuphela ibandla, i-United Nations yaziwa amazwe onke ukuthi yiyo kuphela ithi nxa kusokulodubo khona incedise, sifuna ukhetho oluzakhululeka. Sesizwile lapha eZimbabwe abantu bayafa ngendlala kula msebenzi, ama-investors onke asesibalekele ngokuthi bathi iZimbabwe kayisilo lizwe elihle elokuthi kubuye ama-investors ngezinto zonke imicimbicimbi leyenzakalayo. So namhlanje sithi sizotshengisela uhulumende kaMugabe leZANU-PF ukuthi kayekele ukuthi befuna ukufaka izinto zobuqili phakathi, kaba yenza izinto egcekeni, izinto zomqoka ukwenzela ukuthi wonke umuntu asuthiseke.
Amabandla la afikise ugwalo lwezikhalazo zawo kuZEC, lanxa amapholisa ebenyakazela yonke indawo, uZulu uze ngobuningi bakhe. Abanengi basole kakhulu amapholisa, omunye wabo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
lokhu nje kusegcekeni kusitshengisa ukuthi uhulumende okhokhelwa nguRobert Mugabe nje uzimisele ukwephula umthetho, njalo yena uzimisele ukuthi avimbile abantwana beZimbabwe ukuthi bakhulume intando yabo. Uzimisele nje ukuthi vele avale indlela zonke ezokuthi abantwana beZimbabwe bebuthani bekhululekile bakhulume intando yabo, beyenze intando yabo njengalokhu okukhulunywa yi-constitution yethu yalapha eZimbabwe. Into nje epha ubuhlungu kakhulu esitshengisayo ukuthi nje uhulumende wethu lo vele kazimiselanga ukuthi aqakathekise inkululeko yabantwana beZimbabwe.
Ukhetho lomnyaka ozayo lukhangelelwe ngabantu abaningi, njalo amabandla achiyeneyo seqalisile ukukhuthaza abasekeli bawo ukuthi bahlale belungiselele ukuyavota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority isolusalisa ukungeniswa elizweni kwamafutha ezimota athengwa emazweni angomakhelwane. Ngenyanga edluleyo iZimra yavumela abachayeli kuphela ukuthi bangene lamafutha afika amalitha angamachumi amane, kodwa abathengisayo bavalelwa phandle. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya eseHaburoni kwele Botswana.
Abathenga amafutha ezimota eBotswana besiyawathengisa eZimbabwe bathi kade benakanela ukuthi labo sebevunyelwa ukudlula lawo emngcelweni, kodwa umnumzana Rodney Moyo yena onke wazama ibhizimusi yokuthengisa iphethulo uthi badaniswe ukuthi ugatsha lweZimra lokhe luqhubeka luthathela labo abazama ukungena lamafutha emngcelweni wePlumtree. Abavunyelwa ukungena lamafutha ngabachayeli, kodwa labo akumelanga bedlulise amalitha ngamashumi amane. iZimra isithi ngawusebenzisa kuhambo hatshi ukuthengisa. Umoyo uthi uhulumende ubeyenze kuhle ukuthi aqale kubavumela ukungenisa amafutha ezimota, kodwa uthi bayadaniswa ukuthi lokhu kuyenzelwa abachayeli bezimota kuphela.
Bekuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende asivumele ukungenisa ipetroli, kodwa osokusiza sibuhlungu ukuthi uhulumende sebeye watshintsha, sebemisile akusavunyelwa ukuthi ungene la ipetroli ngaphandle kwalaba abahamba ngezimota, njalo abasevunyelwa amajerican amabili okutho ukuthi i-40 liters. Okubuhlungu ukuthi ipetroli ekhaya iyadula lapha ibe ichiphile, plus njalo ayiblendwanga nge-ethanol, iyabe iyi-pure petrol, unlike lokho abakablenda ngakho kugcina kusezimoto zingaphili kuhle.
Uthi uhulumende kumele akubone njengethuba lokwenza imali ukuthi iningi lithenga amafutha phandle ahlawulise umthelo wejuti.
Aluba uhulumende uhlakaniphile ngabe uyabavumela abantu bengene le petrol, a-raise i-revenue, a-charge amajuti.
iZimra kukhasi layo ebulenjini ithi kungenisa amafutha ezimota ngudlu ikakhulu kweqa umncele kufaka impilo zabayingenisayo engozini, ngoba kusaziwa ukuthi amafutha ezimota lumatha ngesiphangiphangi, njalo kumele aphathwe ngendlela eqondileyo. Inhlanganiso le njalo ithi amanye amafutha avela phandle kwelizwe awahlolwanga engawuhlobo oluphansi, lapho labo abangenisa ngudlu bewahlanganisa ngitsho lephalafini. iZimra iyala ukuthi kungeniswe amafutha ezimota okusemthethweni ngoba etholakala eZimbabwe, kodwa abafuna ukuyithenga beyithengisa bakhomba intengo yayo ephansi eBotswana isidla amasenti angamachumi ayisishiyagalombili, kukanti eZimbabwe idla phezu kwedola lamasenti angamachumi amathathu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaburoni kwele Botswana.
Umhlangano omkhulu wokuxoxisana lokuphana amacebo ngokuphathelane lokuphathwa lokulondolozwa komhlabathi oqoqwe ngabebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Owe World Bank 18th Annual Conference on Land and Poverty ungene kulanga lesithathu lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah osesigodlweni seWorld Bank khonapha eWashington DC usipha lolu daba.
Umhlangano lo kususela izolo ngolesibili wehlukaniswe waba yimihlangano hlangano emincane isenzela endaweni ezehlukeneyo zama-conference rooms. Imihlangano eminingi emincane enzelwe endaweni ezehlukeneyo lamhlanje ibigxile kakhulu ngokwenzakala emazweni akhuluma ulimi lwesiFrench, kumazwekazi afana lawe Africa, e-Europe, lakwezinye izigaba zomhlaba ngokwenzakala khona ngale ekuphathweni kwendaba zomhlabathi. Eminye njalo imihlangano eminingi ibiphatha kabanzi ilungelo labesifazana ekutholeni umhlabathi ukuze ube sebizweni labo belima loba uqhuba ibhizimusi kiwo. Abantu abaningi nxa kukhulunywa ngelungelo labesifazana kwezomhlabathi bavame ukucabanga ukuthi lezi zinkinga ezidityanwa ngabesifazane emazweni asathuthukayo, ikakhulu awezwekazi le-Africa. Kodwa okwenzakala emhlanganweni lo kuveza sobala ukuba abesifazana emhlabeni jikelele lokhe besabhekane lenkinga ezithile ukuze bathole umhlabathi emazweni afana labo-Brazil, khonapha eMelika, kubo-Canada, emazweni awe-Europe afana labo Bilitane, Romania, Finland, Kosovo, wele India, e-Ukraine, kubo Peru, la kwamanye amazwe. I-Studio 7 ibe lethuba lokuhlangana lenye ingcwethi kwezokuphathwa komhlabathi oyisizalwane seZimbabwe, uMnumzana Farai Matondoro, osebenzela inhlanganiso eye-Transparency International Zimbabwe, owethule ingxoxo emhlanganweni lo ephansi kwesihloko esithi Land Governance in the Context of New Urban Agenda. Case of Harare and Johannesburg.
Inini ndiri co-presenter paper rinotarisa attributed land governance within the context.
Mina ngetula ipepa lengqoqo ephathelane lohlelo olutsha olwethulwe ngomnyaka odluleyo phansi kweziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba zokuhlelwa nokulondolozwa kwezomhlabathi ezedevelopment goals on urban agenda. Lingqoqo ikhangela ikakhulu ukuhlelwa kwamadolobho lasemaphandleni, kukhangelwa ukuthi imigwaqo izabakhelwa ngaphi, izikolo lokunye okunjalo, kuphinde kukhangelwe ukungethembeki ekwabeleni kwalomhlabathi ukuze usetshenziswe ngendlela ezehlukeneyo, i-corruption.
Ibuzwa ngokuthi kambe eleZimbabwe umumo uzafakwa kuqoka na njengoba vele lomsebenzi wokuphathwa komhlabathi usubhidlikile njengayo yonke imisebenzi elizweni. UMatondoro uthi kuzathatha isikhathi ukuze umumo uguquke, kodwa isifiso sikhona. Nanku phela uhulumende elethe iqula eligoqela umphathintambo wezomhlabathi ngokwakhe uMnumzana Joseph Made kanye lamalunga ekomishin ebona ngezomhlabathi eye-Land Commission. Ngimele iStudio 7 ngisemhlanganweni owe-World Bank 18th Annual Conference on Land and Poverty ngoPraxedes Jeremiah.
Ikomiti yedalela parlamente ebona ngezamabhizimusi amancane yona ephakathi kokuqoqa imbono kaZulu kudaba lokusetshenziswa kwempahla lezakhiwo zikahulumende ibilomhlangano eHarare namuhla ixoxisana loZulu. Ikomiti le iqede umsebenzi kungela kuthukana okwenzakale ngeviki edluleyo emihlanganweni yokudinga imbono kaZulu ngebhili yokukhumisana umlotha, e-Peace and Reconciliation Bill, endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Lilian Zemura olilunga lali komiti njalo emela imureya wakudala lephalamende uthi ikomiti ijabuliswe kakhulu ngosekelo lwabantu kulo mhlangano.
Sibonile ukuthi abantu bebekulungiseli ukuthi baphe ingqondo zabo, baphe umbono wabo ngebhili leli. Bebekhuluma into abafuna ukuthi zibe khona kubhili. Lathi sibonile ukuthi ngabantu abazimiseleyo ukuthi ibhili leli lihambe, lingene lile ngqondo iminakano yabo ababona ukuthi izabanceda, ezabaphakamisa futhi njalo nxa ibhili lisihambile kuba yini.
Ukuthi uZulu kumele aqakathekise imisebenzi yedale ukuba kube lokusebenzelana okwakha isizwe njengokwenzakale kulomhlangano ophele kungela nkinga. Abantu benikeza imbono yabo bekhululekile ethi kumele lokhu kwenzakale yuwe yonke indawo elizweni. UMnumzana Martin Khumalo omela intshonalanga yelupane edale lephalamende uthi usekelo olube khona lumjabulise kakhulu ngoba okwakuqala kube labantu abaningi abenelise ukungena benikeza imbono yabo.
Ngilapho siqalise khona eMtare sabuya eMarondera. Kube kuhle sibili kodwa lapha one of the best meetings imhlangano emhle kakhulu ebenika sibili imvutho kulokho abantu bebekhulu le attendance yabantu ababona sibili bemele ihlanganiso ezithiyeneyo.
Okumalo uthi abamabhanga kuyajabulisa ukuba babone ukuqhathekile ukuba labo babe khona kulokuzitshiya eceleni kumhlangano enje yona iqhatheke kangaka.
Ama banks bese siyabe sicabangela ukuthi njengabameli babantu babe ku defensive side, but this time around sibangana ama banks lawo babona ukuthi lithube lihle lokuthi ba ama businesses abo obuleke izimali akhambe kuhle abaphathisa ngalisa ngelinye le bill elithazelwe kakhulu kakhulu ngama stakeholders ama SMEs ngoba bafisa ukuthi bathuthuke ukukhulisana ama business abo.
Lo mhlangano ongena ngabantu makhaza inhlanganiso zabaphatheka kumisebenzi yamabhizimusi amancane laphakathi abebhanga lesizwe le Reserve Bank of Zimbabwe, amabhizimusi akweletisa izimali ama microfinance institutions lengcitshi kwezezakhiwo iproperty. Le committee izaqhubekela phambili ngembuthano enje ebhindura kusasa iye echinoyi ngolwesihlanu bebese behlangana njengecommittee ngeviki elizayo ukuze behlanganise imbono yabantu ingakadluliselwa kuhulumende. Ngimele Studio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.
Ku Live Talk namuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngokutshengisela okwenziwe ngamabandla akumanyano weNera eHarare namuhla phezu kwehlelo lukahulumende olokudinga imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa abazavota ngomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende lakweleBhilithane livaliwe ngesiphangiphangi namuhla ntambama kulandela ukukhala kombhobho phandle. Amapholisa eLondon Metro athi lesi sehlakalo ngesamalwa ecatsha. Kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu 25 asebefe bebulawa indlala esigabeni seSomaliland eSomalia. Amazwe omhlaba namuhla amanyene ekunanzeni ilanga eliqondanelo kukhuthaza uhulumende ukuthi batholise uZulu amanzi eneleyo njalo ahlanzekileyo ele World Water Day. Udaba lwamanzi lolu ludaba oluhluphayo kakhulu eZimbabwe, ikakhulu emaphandleni lemadolobheni agoqela isigodlo ngokwaso iHarare. Amanzi eHarare kahlanzekanga njalo avele ayasilela. Umanyano we-United Nations uthi abantu abangu 663 million emhlabeni jikelele kabawatholi amanzi ahlanzekileyo njalo eneleyo. Sixoxe lo meli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda, yena othi lasesigabeni sakhe amanzi ayahlupha kakhulu.
Komo eBinga, iBinga indawo eyisimanga, iyisimanga esokuthi khona indawo hlezi endaweni lapho esingathi khona okule largest water body in the country, engoZambezi River neCaribe Dam. Kuyindawo elabantu abasuswa emkhunjini womfula lapho babelima khona umnyaka wonke, kungaphethile ukuthi isikhathi sezulu kumbe hatshi. Kuyindawo lapho izifuyo ezazithola khona amanzi ngobuningi bawo, njalo labo abantu bethola awokunatha isikhathi sonke. Kodwa akwanela nje ukukhitshwa abantu abakwenzayo ukuthi kwakhiwe idamu likaCaribe. Lakhathesi amanzi enkomo ntanda ukuthi ngithi luhlupho ebhinga ngakwazi ukuthi sezindawo ezinje about 18-15 kilometers ukusuka kuZambezi ezingela manje okunatha lapho thola khona omama behamba isibanga mhlawumbe sifika kubo 5-6-7 kilometers besiyadinga amanzi.
Ukhuluma ngenhlanganiso ezilincedisayo khona ngapho, zilincedisa njani? Ziyaligebhela na izikotsho lokulungisa amadamu?
Izikotsho bayagebha inkomo izikotsho, kodwa thina izikotsho kasizikhuthazi ngoba sithi izikotsho kasontuthuko. Akekho umuntu ongathola amanzi ayeneleyo ngezikotsho. I-water level yethu ebhinga iphansi kakhulu. Akekho umuntu onganathisa izifuyo zakhe ngamanzi aphuma phakathina kwezikotsho. Akakho umuntu ongalima ngamanzi aphuma kuzikotsho. Kodwa ye bake besinda khona lokho, kodwa isikhathi esiningi esigcwele ukukhuthaza thina ukuthi amanzi akuZambezi maningi kakhulu, akala ndlela angaphela ngayo. Abanelisayo ukuthi besincedise ngabasincedise ngokuthi sithathe amanzi kaZambezi ebuye ebantwini.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edale lePhalamende, sixoxela ekhona le eBhinga. Imbongi zeZimbabwe zithi zisebenza kanzima ukuze zithole ithuba lokufundisa umhlaba wonke jikelele ngamasiko azo. Omunye walezimbongi unkosazana Nomashawekazi Damasane, owaziwa ngabaningi ngelokuthi Lady Chawe, uxoxelo Mike Wobe weStudio 7 ngalolu daba.
So I am a queen because I'm a royal Christian. This is who I am and I cannot change that. So when you
ukungidlala alisiqhathikile kakhulu ngoba indlela esingakhuluma ngezinto esizibonayo elizweni lethu, indlela esinga-addressa ama-issues ezi-important kakhulu.
Wena njengomuntu ohlabelayo njalo ongumqambi wezinkondlo, kubalulekile okungakanani ukuthola ithuba lokuveza umhlaba wonke jikelele imibono yakho ngendlela ebalulekile, ikakhulukazi uma sesixoxisana lezinto ezithinta inhliziyo ezabantu?
Mina ngibona kulithuba esihle kakhulu nxa ngikwazi ukuthi abantu from aphande kwelizwe leZimbabwe beze ngani, beze inkondlo zami. And it's very important kimi personally njengomuntu oyenza ama-arts ukuthi abantu abaningi bebekwazi izinto ezenzakalayo eZimbabwe, bebekwazi izinto ezihle ezenzakalayo eZimbabwe, njalo bebekwazi izinto ezibi nxa zikhona ezenzakalayo lapha elizweni lethu eZimbabwe. And lithuba futhi ukuthi abantu bebekwazi i-culture yethu.
This is why I stand proud and say I am a queen. Not because of my name, no one shall it as wish me smart or princesses, but because I am his chosen. He knew me before I was even birthed
on this earth. Kunzima ukuba ngumqambi wezinkondlo?
Kunzima because abantu sebajwayele ukubona besilisa. Yimi personally futhi kunzima ngoba ubaba manje umuntu oyenza inkondlo. So abantu bembona babelokhu besithi indaba ungayenzi njengoba bakho.
Ukuba ngumzukulu kankosikazi Lozike kuyasiza na kulo msebenzi wakho ungumqambi wezinkondlo?
It plays a part ngoba ngiyaziqhenya about where I come from, who I am. And when I found out ukuthi uLozike is like ugogo, ngajabula kakhulu. So I use that as inspiration. So ganging inspire nxa ngibhala kwezinye izikhathi.
Uyakhuthaza abatsha na ukuthi labo baziqhenye lamasiko abo?
Ngiyabakhuthaza because every time I perform, nxa libike labona ngiperforma kumbe film videos, ngihlala ngiqala ngokuzitema. Ngikutshela abantu ukuthi ngiyaziqhenya to being a Damasane, being uMadlozo, being uMpangazela. And yinto eqakathekileyo kimi, and that's what I want to give to abantu abatsha ukuthi people ziqhenye about who you are.
Lo nguLady Chawe ongumculi njalo eyimbongi obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekoBulawayo. Wes kwezemidlalo lamhlanje inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu yabesifazana ele Highlanders Royals ithi lonyaka leli qembu lizabe lisidla ubhedu kwisigaba sezifa Southern Region Division 1 Women Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders Royals livuselelwe enyakenye ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba libhulube ngomnyaka ka-2005 imbangela kuyikusilela kwemali. Nyakenye leli qembu liqale imidlalo yalo kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Women Soccer League lingumthatshuzwa lidliwa lihlohlwe kaningi kabi. Ophethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders Royals uSibekiwe Ndlovu uthi lonyaka bathethe amanyathelo okuba leli qembu lidlale ngcono kulanyakenye.
Last season saqalisa kubi sibili sidliwa ngama white margins but ste half of season hayi bese lati bese sikhona phana sesiwina sibili siye kume ukuthi sibili lati bezwe ngathi sibili aso amboni ukuthi singadliwa ekungadlula ko 4 sidinga ucoach or experience ulama papers akhe sadinga le equipment.
Umqeqeqetshi omutsha weqembu leHighlanders Royals nguEvan Sneta yena obeqeqetsha iqembu leHearts of Oak eliqede imidlalo yalo likundawo yesibili engalaneni yemiklomelo kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Women Soccer League nyakenye.
Sisazama ukuthi siyakhe i-team enkulu kakhulu iHighlanders. I'm happy because ama-players they are responding well. Kukho konke lokho sabe sizama ukuthi sibafundise khona. I promise ukuthi konkona this year i-Royals will never be the same like last year. Ama teams should expect a very very big challenge. Kit
umqeqeqetshi uNetha uke waqeqetsha amaqembu agoqela ele Country Park lalo elidlala kuZifa Southern Region Division 1 Women Soccer League kodwa engakasebenzi lamaqembu abesifazane ubeqeqetsha iqembu labafana ele Luveve Juniors. Ukapteni weqembu leHighlanders Royals uThole Nstazira uthi yena lonyaka iqembu leli liqinile okokuthi kuzamele lidlale ngcono kulanyakenye.
Since sinokhotho omutsha, it seems ukuthi abantu they are eager to learn. La ma-changes sekhona lathi we are willing ukuthi siphumele right. Umnyaka usiyaphela ngibona ngani yonke into yabisi sigoqeke kahle. Ama-training yethu ahamba kahle. Position elo, this time around ngibona ngani siyakomfa, 4-3 komfa.
Nyakenye iqembu leHighlanders Royals liphutshe imidlalo lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane. Iqembu le-Inline Academy ilo liphakamise isicoco ngemva kokuphutsha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kuthi ngemva kwalo bekule qembu leHearts of Oak kulandele leBarrow Jets. I-New Orleans ele-Black Boots, iMagwegwe High, iZetherapy Bulawayo, iWange Queens, iStreet Set, iHighlanders, iCountry Park kuthi elisobukazi yilo eliphutshe imidlalo yalo elisemsileni wengalane. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ngezemidlalo jaha lezansi Joseph Njanji. Mthwakazi omuhle isikhathi savumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo atshengisele ngokuthula eHarare namhla esola ukungenela kukahulumende kuhlelo lokuthenga imitshina yokubhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority iZimra luyalisa ukungeniswa elizweni kwamafutha ezimota athengwa emazweni angomakhelwane. Hayi ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Inkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.